siyabonga Jonga Lostar emakhaya lichona njani ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlaka 3 ngontulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe osengohlala endiza emoyeni ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwelele Lesotho.
Akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwa-President Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko.
Iziphathamandla zakwele South Africa zithola impondo zendlovu ezilentengo eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu endizamtshineni ebelubhekise kwele-Vietnam. Idale lesenethi liphakathi kwengxoxo mpikiswano eyokudinga ukuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza omgabo baphiwe isigwebo esikhulu na.
Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena lasenkonzweni yabafundisi bezifakabenza lokhu. So kudingakala ukuthi indle phezulu or esingathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwele Lesotho kulandela ukubulawa kwaye ngomkhokheli webutho umnumzana Maparankoe Mahao ngeviki edluleyo. Umgabe nguye umgcinisihlalo we-SADC kanye lomanyano we-African Union. Umhlangano lo ungenwa ngamalunga eSADC Troika njalo umsakazi weZBC uthi njengomuntu omdala okhaliphileyo, Mugabe ukhangelelwe ukukhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweLesotho lolu. Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona yini Mugabe asekufezile njengomgcinisihlalo we-AU kanye leSADC.
Ngibona ngani mina umsebenzi lo uthwalise nzima uPresident Mugabe ngendlela yokuthi phela laseZimbabwe abantu sebekhala ngokuthi kahlali khona. Kodwa yena ngokwakhe hhayi ukhanye ephithekile wazama ukuthi atholakale yonke indawo. Khonokho kutshengisa ukuthi yena uyazisola ukuthi mhlawumbe kungathiwa umsebenzi kawenelisi kahle. Kodwa phela siyabona ukuthi zikhona into ezifana lokubuya kukapresident Obama kwele Afrika ukuthi uPresident Mugabe azohlangane laye. Kanti ka-America iqakathekile kakhulu nxa ukhangela ukuthi izwekazi le-Afrika lingathuthuka lisiya ngalo. Mbone ngani mina khonokho ukungathenjwa ngabantu kwakhe yikho kubisele emuva umsebenzi wakhe le sisinto akade engaba laso kuzwekazi le-Afrika.
Ukukhona yini okubambekayo ongathi sekufezile kathesi njengomgcinisihlalo wenhlanganiso zombili?
Hayi, akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwa-President Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinisihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko. Awukabi khona umahluko, sizakhangela kuzafana abantu bakhangelisise kahle-ke khonapha edabeni lwaseLesotho lolu ukuthi uzasebenza njani kumbe uzancandisa njani ilizwe lase-South Africa ekuzabeni kudinga ukuthula phakathi kokungahlalisani kuhle kwezombusazwe kwele Lesotho. Kuzabe kuyikho phela kuzabe kulethuba lakhe lokuqala uPresident Mugabe ukuthi azitshengise ukuthi mhlawumbe angenza umahluko ezintweni ezifana nalezi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseNgilandi. Iziphathamandla zakwele South Africa zithi zithole impondo zendlovu ezilentengo engafika inkulungwane zamadola ezingamakhulu amathathu $330,000. Impondo lezi ebezisiwa kwele Vietnam bezifihlwe emabhokisini abelamaphepha asikiweyo enziwa imvuthu. Umphathi ntambo wezemvelo umnumzana Sevia Kasukwere utshele iStudio 7 ukuthi isehlakalo lesi sizaveza sobala ukuthi vele ngobana bephula umthetho wokuthengisa impondo zendlovu okungavunyelwayo emhlabeni jikelele. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yobona ngokulondolozwa kwezemvelo iZimbabwe Conservation Task Force umnumzana Rodriguez utshele iStudio 7 ukuthi iziphathamandla zikahulumende yizo ezibulala inyamazana mahlayana zithengisa impondo kanye lezikhumba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale lesenethi lithi liphakathi kwengxoxompikiswano ngokuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza umgabo besesebancinyane kufanele bagwetshelwe ukuhlala iminyaka eminingi ejele ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuba. Usenetha wakobulawayo umnumzana Madison Hlalo owebandla le-MDCT utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bonke osenetha bayavumelana ngalolu daba, njalo abanye babo abebandla leZANU-PF bagcizelela ukuthi intathelizindaba kazizwisisanga kuhle ukuthi amazwi kamtshutshiso omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ayengaqondanga ukuthi abantwana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lambili bengaba lelungelo lokuya emacansini.
Indlu ephezulu ePhalamenti yeSenethi kwiliviki ephelileyo ibiphethe sibili udaba lolu olukhangelane lokuphanjaniswa esingathi kudlwangulwa kwabantwana abancane kusenziwa ngabantu abakhulileyo. Ama-senators wonke phaya kuSenethi bakubone kufanele ukuthi imithetho le iphangise ukuthi ifakwe ukwenzela ukuthi ivunyele abantwana abangamankazana.
Kuyini okwenzela khuluma ngalolu daba?
Hayi, kushuthi vele udaba lolu lwafakwa nguyo umama uPrevious ekubonile. Sibala ngento ezinjengazo nezo nsuku zonke emanyuzipepeni nasemarediyeni lapho esibona okutholakala khona. Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena nasenkonzweni yabafundisi kuthiwa bayenza lokhu. So kudingakala ukuthi indlu ephezulu or singathi thina iParliament ikuthathe ikufake ube semthethweni, njalo abantu baziswe ukuthi kulicala ukwenza into yokuthi ungathatha umuntu oleminyaka engaphansi kwe-18 years.
Kuyini la kuvumela naye?
Yikho khonokho engikuthoyo ukuthi
ama-recommendations.
Ya, ayikapheli ukudibhethwa. Lapho ezaphela khona ukuthi idibhethwe, kulo uyabe kuceliwe nguyena lo oyabe kufakile ePhalamenti ukuthi ufisa ukuthi kubanjwe ngayiphi indlela. So yikho kuzathathwa ngelanga lelo lapho kuyabe sokugoqwa ukukhuluma ngale ndaba ePhalamenti.
Likhangelela ukuthi izaphethwa nini ingxoxo le?
Hayi, kusho ukuthi amaviki wona alandelayo, ngoba abaningi bama-senators bakhulumile. So bangaqedi ukuthi wonke umuntu useqedile ukuthi akhulume. Lo oyabe ilethile indaba enkundleni yiyo sokumele ayisukumise, ayigoqe, kube sekusiba lokusekela kwama-senators abe khona. I-recommendation yakhona yabe isiza hanjiswa phambili.
Lo ngusenetha wakobulawayo umnumzana Madison Hlalo owebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezijiyeneyo namhla ziphatheke kuhlelo lokubutha izibi endaweni yamavinkili eBudiriro 1 njengesibonelo sokunanza usuku oluqhakathekisa ilungelo lomntwana wezwekazi le-Afrika elethi Day of the African Child elinanzwa kuzwekazi le-Afrika mhla zilitshumi lasithupha kunyanga kaNhlangula June 16. Kubika uMavis Gama.
Ingoma yelizwe leyo ebihlatshelwa ngabantwana besikolo abagoqela inkokheli kujunior council yeHarare lezifundi zeBudiriro Christian College abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency kanye lolukamunicipal weHarare olubona ngezokubuthwa kwezibi yibo kade bekulomkhosi eBudiriro 1. Umeya wabontanga kumunicipal weHarare osathatha izifundo zeForm 6 eChurchill Boys High School uJunior Councillor Ebenezer Mabela obe ngumhlonitshwa kulomkhosi uthi bakubone kufanele ukuba bakhutha zontanga abanjengabo ukuba balondoloze indawo abahlala kizo ngasikhathi sinye kunanzwa lolu suku olwakhethwa ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo kwele South Africa.
Njengabasakhulayo baseHarare kuqakathekile ukuthi senze into zethu singabontanga, you know, indawo le ifuna ukuhlanzeka.
UJunior Councillor Mabela wengeze wathi lomsebenzi bakhethe ukukhokhela bona ukuze kube lula kwabanye babo ukwamukela lokho abakukhankaselayo okuphezulu kokulondolozwa kwezabelo abahlala kizo zihlanzekile.
Abayakuzwisisa kakhulu ngoba esikwenzileyo ukuthi sibuye singontanga singabanye babo, so akula into elula ukwedlula ukuthi nxa ufuna ukureach out to a certain person usebenzise omunye umuntu okusame level laye.
Umabela ukhuthaza uzulu wonke ukuba abozibeka umlando wokulondoloza lezo ndawo bahlala kizo zihlanzekile.
Engingakutsho kuzulu ukuthi kufanele sihlale sikwazi ukuthi yithi abanikazi beZimbabwe le. Njalo nxa sihlala sisendaweni kufanele sikwazi ukuthi silondoloze ukuhlanzeka endaweni esihlala kiyo.
Ukhansela wesigaba esihlanganisa iBudiriro leGlenview kumunicipala wabantwana lo uElizabeth Vela utshele intatheli zindaba ukuba baphatheke kulomkhosi walamhla ukukhumbuza abadala phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo yabo kanye lendawo lapho abahlala khona. Unkosazana Bester Moyo osebenza kunhlanganiso yeJustice for Children emzini weBudiriro njengegqwetha elisafundela umsebenzi uveze ukuba kungani njengenhlanganiso bekubone kufanele ukuba khona kwabo emkhosini lo.
Injongo bekuyukuthi namhla sihlangane labazali ngoba siyasike sihlangane nje labantwana sikwanise ukukhuluma labantwana ngamalungelo abo, sibatshela lokuthi kumele nxa bephambaniselwa amalungelo abo okunjengokubanjwa kumbe ngokuganyafu kumele baphangise ukukhuluma baphangise ukureporta ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthola uncedo kungaba ngokwempila kahle ukuthi bazivikele ukuthi bengabamba ama-HIV lakhona kumbe ama-STIs kumbe umntwana ebephambaniselwe. Njengoba sifike ezikolo sikhulume ebesekhuluma lokho kuyabe kwenzakele yokuthi ziphume, otherwise kunzima ukuthi abantwana aphonge ubuya nje ezokhuluma.
Abasakhulayo laba babhode bebuthi zibi kundawo ezintathu kulomuzi waseBudiriro okubalisa khona emavinkilini eBudiriro 1 2 le 5 izifundi ezivele kuzikolo ezehlukeneyo ezikulomuzi ziphatheke kulomkhosi lazo. Bebekhona bekade belibazisa uzulu ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ama-drum majorettes amantombazana avele eBudiriro 1 High School kanye lekhwaya yamantombazane njalo afunda eBudiriro Christian College. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantwana okubalisa eJustice for Children bebekhona ukusebenzisa lumbuthano ukubafundisa phezu kokuqakatheka kokutsho lapho behlukuluziwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso yabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika eWomen of Dominion International oqalise izolo ngolwesine edolobheni leCincinnati esigabeni seOhio khonapha eMelika uphela ngesonto. lo ngomhlangano wesine njalo wenziwa kanye ngomnyaka. Lo nyaka indikimba yalomhlangano ithi Ebenezer. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uqoxele linye ilunga lenhlanganiso le umtshumayeli uEvangelist Florence Ndlovu.
Namhlanje itheme yethu inye yona leyo ukuthi human of dominion, we know no defeat. Jesus is our captain. Sihamba ngetheme yona leyo amalukhuza wonke, iyona le eyalonyaka yethu esokuthiwa nguEbenezer, ukuthi uNkulunkulu seze wasifikisa emnyakeni wesine. Silokhe sisiyaphambili ngomthandazo we-Women of Dominion. Hayi, kuyasinceda thina omama ababe phansi singalayi i-confidence. Uyakwazi njengabomama, sometimes abantu babe kukhangelela phansi njengani, kodwa i-Women of Dominion ECP amandla ngoba we keep on shouting, Women of Dominion, take your dominion and rise up and shine wherever you are. Ukuthi sukuma lapho hlezi khona, ubambe isibani sakho sifute umlilo, uchumayele ilizwi likaThixo. So nge Women of Dominion, women are so powerful and so confident, you can see them standing and saying things. You wonder how abantwana bekhaya laba bakhuluma izinto ezinje.
Liyabe lisenzani vele emhlanganeni le?
Imhlangano yethu lama workshops lezi ntshumayelo ngamabanga lamabanga. Isikhathi sonke siyabe silamasevisi njengoba ekuseni siqalise ngokuthiwa irumukho inshona, ukuvuka ekuseni, ukuvukela ukuyadinga ubuso bukaJesu. So emathathakusa, so sivukile emathathakusa, emadabukakusa sabuya lapha sezadinga ubuso benkosi. Khathesi-ke sesikusevisi yokuqala emini yanamhla, this is the first service. Then esiyabe sikwenza kuyabe kuchiyene kusasa ngesabatha, kuyabe kulama workshops achiyene. Mina ngingu-Evangelist Florence Ndlovu from Zimbabwe, lapho engazalwa khona, ngazalelwa ebube Sikanda phansi.
Ubona iphumelela na i-Women of Dominion ama-conventions wonke nalawo uzilibe namhlanje? Ngathi inani labantu ababuyayo kuya kuqala kuze kube manje
kakhulu. Nxa ubona ixukane elincinyane kangaka kodwa bayeza kusasa, uzabona ukuthi abantu babe sebebuyile. Siyagcwala, kwesinye isikhathi siyafika kuma-300. E-Maryland we-300. When we started sasikuma-200 and something khona ngale, asisake sibe lixuke elincinyane. Iyaphumelela sibili
lokhu elikhula,
lokhu esikhula iminyaka.
Lo ngumtshumayeli uFlorence Ndlovu wabekhuluma lo Praxedis Jeremiah oStudio 7 eseCincinnati, Ohio, khonapha eMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sihlaziya udaba lwelunga lweqembo lomdlalo wenguqu elimela ilizwe ama-Warriors elibhekane lokusilela kwemali ngaphambilini komhlangano walo le-Comoros kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseNigeria. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulamalunga ebutho labalwa becatsha abekholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram ababulewe ngabanye babo ngoba sebefuna ukuthiya inhlanganiso. Inhlanganiso yabona ngezomkhathi iWorld Meteorological Organization ithi isacubungula ukuchisa kakhulu okuhlasela amazwe amanengi ukuthi kungaba kubangelwa ukuguquka komkhathi na. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sitholakala njalo ebulenjini ku www.voazimbabwe.com kumbe ku www.voandebele.com lo www.voashona.com. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elimela ilizwe eZimbabwe Warriors uKhalisto Pasua izolo uchiye umsebenzi esithi kumele kumele aqale abhadalwe imali angayiphiwanga kusukela ngomnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iqembu lama Warriors limele lidlale leComoros kusasa. Abadlali bebesithi kabasoze bayedlala labo nxa bengaphiwanga imali. Kodwa imbiko sisanda ithola ithi sebevumelene lenhlanganiso yezifa njalo sebezasuka kusasa. Sixoxe lo mlandeli wenguqu uCassius Jays Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona kwambona ngathi le indaba ndikwezemidlalo wakithi ngoba kangele indlela akhokhela ngayo i-national team esiyadlala eMalawi wadlala kuhle lakhona bengahambanga kuhle bahambe kanzima baze bafika eMalawi bafika wawina babuya iComoros ekhaya bayichaya so sofanele bayikurtendek ucoach uyaye kumsebenzi ngoba kabhadalwanga kukhanya ngathi into ebuhlungu kakhulu ngoba ngumtelo emuli phela osebenzela imuli khe kumele na esebenzile yahole njengayo wonke umuntu osebenzile.
Okokuthi nxa ukhangele ubone ngani lungalungisiswa njani udaba lwenguqu ekhaya la?
Idaba lenguqu kakhulu ngathi luphanjaniswa yinkokheli ezokuzifa. Abantu laba ngokubona kwangibona ngathi inhlanganiso yezifa sebethethe bayenza into yabo ngoba behlulekile kodwa kabafuna ukuva umuntu wehlulekile. Aluba kuyukuthi kungenzakala bakhutshe ukuthi upresident wakhona uCasper Dube leyo yi-team yakhe asebenza nayo. Bakhona abanye abalungileyo abangasebenza khonaphana kodwa kukhanya indaba uCasper Dube nomashingayise. Yibo abantu abakhanya ngathi babuleli ibhora ngoba nakhona uCalistos Pasua bebemthembisile ukuthi imali yakhe uzoyipheropheleni kukajoni. Ujoni uphekile namhlanje 93 abakhulumanga naye sizile ukuthi zolo ukubadinga ephasi naphezulu ukuthi akhulumisane nabo bambalekele abangafuni ukukhuluma layo. So yinto embi i-leadership yezifa yesu kuleli ibhora ekhaya.
Lo ngumlandeli wenguqu uCassius Jays Simanampofu obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubhokile, Woza Woza Friday my sweetie, Woza Friday ilamba lingomile.
Sesikuhlandla lokuzilibazisa uhlelo Woza Friday lamhlanje seleqembo lembube ele Black Umfolosi eliselizweni leCanada lapho elibukisa khona idlalatelalo elitsha elilengoma ezilishumi lambili elibizwa ngokuthi Umhlaba.
I send roses
Ubuva suqale ezomculo ngomnyaka 2010 esedolobheni lasemashwingo kuyikho lapho azalelwa khona njalo wakhulela khona. Ngaleso sikhathi ubesenza umculo we-urban grooves kodwa uthe ngokuza edolobheni lakobolwayo ngomnyaka 2011 waqala ukucula umculo we-reggae.
Ama-albums ayi-3 undachithwa banufila dizi ndakakanganise onke lawa ama-albhamu alama-videos awo akhona ku-YouTube even i-music yangkhona ikhona futhi kuma-website anjengama-SoundCloud.
Selokhu waqala ukucindezela uBovers sekhuphe amadlaladi amathathu kanye namasindli ambalwa amanye awenze esebenzisana labanye abahlabeleli laba ngabagoqela abahlabeleli abenza imiculo engasiyo izim dancehall abagoqela abenza i-hip hop abafana noCalvin yena okhangelele ukuba angaphakama kakhulu kwezomculo kwelezansi yezwekazi lase-Afrika njalo ke wasebenza lo mculi olodumo wase-South Africa uCasper Nyovest ensukwini ezisanda kwedlula.
It's a dance thing. Mm-hmm. Ona takumberi tatata kumberi, o takumberi tatata kumberi, takumisa ipopune.
Ubova sicindezela ingoma zakhe labe Wisdom Records abasebenza besedolobheni lakoBulawayo. Njalo ukuthi ukusebenza engikho esigodlweni iHarare ngesinye sezizathu ezenza engabi lodumo njengabanye abacula umculo wezim dancehall. Wona osuhluphile kulezi nsuku kweZimbabwe.
Ama radio stations malutshwane. Lase Harare. So ukuthi uachieve should go to Harare ukuthi ingoma zabo zikhale while isithini ezikwameni imali yabe ingekho.
Lo mhlabeleli usebenzisa ulimi lwesishona ndawonye lesiNdebele kanye lesilungu nxa ecula umculo wezim dancehall uhlanganisa abasakhulayo kakhulu esigodlweni iHarare loba nje usumemethekele lizwe lonke nje usuthandwa ngisho lakoBulawayo lapho ntanga abaziwa ngokuthi akazelela umculo wehouse ophuma kwele South Africa. Nangu uBova sephuma enkundleni yengoma ehaya esinqanda mathe sakhe ethiwa Bakani. Seven go below you in Joseph Janji.
My life, you're the only girl loving my life. Baby, I don't wanna lose you. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so confused, baby, in my mind. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. That's why I'm telling you the truth. Bagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yangulo mune, mune, mune ni mtanda yobagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yangulo mune, mune, mune ni mtanda yomasalu mene no mtu njenga. You know, baby, you're the best. You treat me better. You make me happy in my life. Baby, be with me in my life. I will give you love with the best I can. Oh, no, 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 baby. You're the only queen of my heart. How can I show you what I got in my heart? Baby, I don't wanna lose you. I love you, Bangana, I love you, baby. 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 Bangani muwe, muwe, muwe ni tanda yobulo mune, mune, mune ni tanda yobaga muwe, muwe, muwe ni tanda yobulo mune. You look like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so cold.
Uhlelo Woza Friday sixolise ke lapho sihlobo esithandekayo besithe iqembu ngele Black Umfolozi kusuke kwaba lokuxubana okuthize umhlabeleli ebesilaye ngoBovers. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Umongameli Mugabe osehlala esendizamchineni okwele South Africa emhlanganweni we-SADC Troika okhangela udaba lweLesotho. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilani.